Lokho kulandela ukuduka okunakekelwa ukuba libhomba enkundleni White City kobulawayo ngomgqibelo lapho okulimele abambalwa abakade besemhlanganweni ababili bagcina belahlekelwa ngumphefumulo esibhedlela. Ingcitshi ezicubungula ngezombusazwe zithi uMongameli Mnangagwa engabe esesabela impilo yakhe ngoba kungaziwa ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngemva kwalesi sehlakalo. Nkosazana Mercy Mwanza isakamuzi saseHarare uthi okwenzakele kobulawayo kuhlasimukisa umzimba ngakho akamsoli uMongameli ukwesabela impilo yakhe.
Mnangagwa ezefeki kwadresi rali yayizolo ewange. Mbona iyifiye for his life yabo ngoba khangela i-ice cream poisoning yayenzakala kwemadebeleland. Ibhompu layenzakala futhi emadebeleland. Ha, asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo emadebeleland.
Esinye isakhamuzi seHarare uMnumzana Mthulisi Nyoni uthi kungabe kubangelwa indlela angena ngayo embusweni ukuthi ahlale evalweni.
Singathi indoda eligwala akalaqiniso ngokuphepha kwakhe. Sikhangela oke kwenzakala e-White City ukuthi lokho sekuzona emathebeleni. Ngakho-ke ukuphepha kuthembi kakuhle inxokana zethu mhlawumbe bengelaqiniso ukuthi uzabe ngumuntu ongasila njalo i-security yakhe kubisa imibuzo eminingi ngayo emva kokwenzakale khona. Yikho nje e-counseling i-roxaning i-rally.
Isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Washman Ncube umnumzana Decent Bhatila uthi kukhona ukutshaya amanzi.
Kukhona okwenzakalayo esingakutshelwayo njengoZulu okumayelana le-security kupresidium yonke. Kungabe kukhona mhlawumbe ukuthi bayaxabana bona bodwa abesibuthweni bexabana loMongameli uMnangagwa njalo bebesebehamba bemethusela lapha lalaphaya. Kuphinde kwenzeke futhi ukuthi kungabe kukhona ezinye izitha alazo ezingaphandle kwebandla lakhe kumbe ezingaphandle kwabebutho. Kodwa kukhona okushaya amanzi and kuzaba le mphumela emibi mhlawumbe singakayi kukhetho kumbe sisanda ukubuya ukuvela ekhethweni.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Sipho Sami Ndlovu uthi uMnangagwa angabe esesabela udaba lombhuqazwe olwegugurawundi emhlubuleni weMandebeleni.
Uyazi nxa uphumile emlonyweni wengwe ukuthi uyale ubuyela khona phela. Remember ukubana iMathebeleland leyana kasenathemba uMngameli njalo ukubana uyazi nxa ukhuthiwe uphume phakathi kwenkemenkeme yendaba uyabaleka ngitsho even last thunzi sakho nje ukuphonguthintwa nje into awuyawungasazwisisi. So kakusena kuthembana.
Kodwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Munashe Mdutsa uyakulandula lokhu esithi uMnangagwa ubevele engahlelanga ukuya emhlanganweni wewange.
Irali leyi ibingaplananga ngumongameli. Irali leyi ilungiselelwe ngeleadership ezanu-PF yewange. Yibo abathi cabanga ukuthi upresident ngemva kokuthi yena officiate kuprogram le eyewange Colliery uzahle kwanisa ukuthi efike khonapho, but upresident ubevelile lama-programs akhe. Ubemele ihlangane lama-investors adevela kwe-Germany le-Belgium eHarare. Yikho uthi soon after the officiating of i-program yewange Colliery uhle wahamba eHarare. Bekungayenzi ukuthi postpone i-meeting le yama-investors ngoba namhlanje ngolwesine bekuzamele fukele ukuphuma phandle kwelizwe siye eTanzania. So yikho kuphela kube khona. Akazange chiye irali ade ilungiselele. Irali yeMathebeleland North izayenzakala lupane ngelanga elizakhulunywa elizazisa abantu ukuthi kuzaba nini. Lokho kodwa kumele abantu benanzele ukuthi upresident yena uqakathekisa izinto ze-economics more than ukuqakathekisa izinto ze-politics. That's why ama-priorities akhe engani akhangele ku-politics kakhulu.
Ekhuluma lezindaba zomsakazo weBritani we-BBC uMnangagwa wazise ukuba ucabangela icele lebandla lakhe axabana lalo ele-G40 elalikhokhelwa ngunkosikazi Grace Mugabe esithi kuzamelela amapolisa ukuthi acubungule lolu daba. Mele 27 ngiseHarare, ngiKeith Van Bebe.